Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 1 kumabasa 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Nanzelela ukuthi abantu akabazange bebukele indaba yamagodi kuyo. Khathesi akukacaci ukuthi imali yakhona izabe isebenza kanjani.
Ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi uhlelo olutsha lwemali ole-structured currency uhulumende akhangelelwe ukulusungula ngolwesihlanu alusoze lufeze injongo yalo.
This is a wonderful opportunity umuntu angayithola empilweni yakhe. Uzothola isikhathi zokufunda into eziningi ngokwenza ne-international law relations nama-rights of abantu esibathi ngama-stateless persons.
Izifundi ezine ezivela ekolitshini leZimbabwe is a Kiel Kuti University ezivalisa zithi ukwethekelela kwele Melika ukuzophatheka emncintiswaneni wePhilip C. Jessop International Law Moot Court kuzaziphathisa. Abakholo lwesiKristu baqhubekele phambili lamhlanje bagqibe imithandazo yokunanza ikhefu lePhasika lokubethelwa kwenkosi yawo uJesu esiphambanweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi uhlelo olutsha lwemali olwe-structured currency uhulumende akhangelelwe ukulusungula ngolwesihlanu alusoze lufeze injongo yalo yokuthi umnotho welizwe ungagugudeki ngoba kungalandelwa ngamanyathelo eneleyo lungakasungulwa. Umnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngokusetshenziswa kwemali, ubikwa isithi uhlelo lolu luzaxhunyaniswa legolide kusungulwe i-board ezahlolisisa ngemali okuzamisa ukuwa kwamandla emali yeZimbabwe. Sixoxele ngcwethi ecubungula izo umnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshelwa olwela ilungelo loluntu ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Uhulumende yikho umsebenzi ukuthi alethi themba ebantwini institution to obuyisa into ezibe nge-structured currencies lamanye ama-reforms engabuya even ngaphambilini.
Iyabambeka yini le imali njalo ubona ingani izasebenza njani ixhumane legolide?
Yabona silawa ama-gold coins kathesi emgabeni bayathengisa ama-gold coins. Bona bezama ukuthi abantu bethinta base baqalisa ukusebenzisa ama-gold coins. Kodwa uzama nganazela ukuthi abantu akabazange bebukele indaba yama-gold coins. Khathesi akukacaci ukuthi imali yakhona izabe isebenza kanjani. Kodwa nxa ingabulethi imali yona leyo naye kumele ayisebenzise. Uzobona ukuthi khathesi okunye okuzamisayo ukuthi uhulumende usebenzisane amazimdollars kodwa yena ama-US dollar umasebenzisane njengokuthatha i-passport anjengama-toll gate. So khonokho ukuthi uhulumende yena ufuna ama-US dollar kithi kodwa yena isitisebenzisani ama-sim dollars nxa silithenga anything else. Yikho okunye kuzenza ukuthi xa kungalungiswanga khonokho i-currency, i-structured currency system le ingasebenzi.
Nga umnumzana Mthuli Ncube esithi kube le board, i-currency board.
Angazi ukuthi uhulumende uzawathola yini abantu ukuthi nabo bapopularize leyo currency. Kodwa sekumele kube nabantu esibili okungasebenzelwa nge-board ukuthi i-currency kumele isebenze lawo kanalele kube nama-checks and balances. Kodwa uma i-board composition yangkhona i-suspicious yabe ingathi ukuthi
lo mnumzana Matsimba kutshelwa ingcwethi yecubungula ezo notho welizwe njalo elwela ilungelo loluntu webekhuluma ecingweni le Studio 7. Izifundi ezine ezivela ekolitshini eLizimbabwe Ezekiel Kuti University ezivalisa uAquila Moyo, Trish Fende, Takutswa Nashe Chinyemba, loThatiwa Chipunza zisekwethekeleni kwelemelika ukuzophatheka emncintiswaneni owePhilip C. Jessup International Law Moot Court owaziwa njalo ngokuthi Jessup Moot Competition. Umncintiswano lo yiwo omkhulu ukwedlula yonke imncintiswano yabafundela ukuba ngamagqwetha emhlabeni wonke jikelele, njalo ungenwa izikolo zamagqwetha ezifika phose amakhulu ayisikhombisa. Iqembu leli likhokhelwa ngu-advocate Nyasha Charamba osebenza lenhlanganiso yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. UThabo Kancube weStudio 7 uxoxe lomunye wezifundi lezi u-Aquila Moyo.
Esikulandeleyo lapha eWashington DC is the Philip C. Jessup Moot Court Competition. Sibuyile lapha njengamagqwetha sizofunda.
Ngalesi sikhathi liseMelika, yikuphi elikhangelela ukuthi libe likufunda?
Siza lapha ukuzofunda ngezinto ezilokuyenza ngento eze international law and the rights of stateless persons. Ukuthi abantu abangelalizwe kumele bayenziwe njani indabeni zomthetho. Yibo lapho esikulandileyo eWashington DC simelelela iZimbabwe Ezekiel Kuti University leZimbabwe.
Yiwuphi umbiko ongawupha kwabanye abasakhulayo abaqhuba izifundo ezifanayo abaseZimbabwe abangabe bedinga labo ukuthi bathole ulwazi olunje?
Into engathanda ukulitshela yona abonke abaseZimbabwe ukuthi this process, this is a wonderful opportunity umuntu angayithola empilweni yakhe, for you to come to Washington DC and ube part of Philip C. Jessup Moot Court Competition. Ngoba uzothola isikhathi zokufunda into eziningi ngokwenza nge-international law relations and lama rights of abantu esibathi ngama-stateless persons, abantu who do not belong to any national, abangelandawo lapho esingathi bavela khona.
Lo mnumzana Aquila Moyo omunye wezifundi zeZimbabwe Ezekiel Kuti University eziseMelika emncintiswaneni wePhilip C. Jessup International Law Moot Court. Ubexoxa lo Thabo Kancube weStudio 7 ekhonapha eWashington DC. Namuhla lusuku oluqakathekileyo emhlabeni wonke jikelele kulandela usuku olukhulu izolo oluphawula ukuvuka kukaJesu. Ngosuku lolu lamhla abokholo lwesiKristu bakhonza endaweni ezehlukeneyo lapho abakhulekela wonke umuntu, njalo kulabo abakholwa okwesintu isikhathi sokuvalelisa izihlobo labangani kulungiselelwa ukubuyela emsebenzini. Sixoxe ngosuku lolu lwePhasika lomfundisi Trevor Masuku nobhala jikelele wenhlanganiso ye-Evangelical Fellowship of Zimbabwe.
Ikhefu lePhasika into eqakathekileyo ngalo yikuthi yisikhathi lapha esikhumbuzana khona ngalokhu uJesu asenzela khona, ukufela izono zethu njalo esevuswa ngemva kwamalanga amathathu. Yiyo esingathi significance holiday le yePhasika.
Ye, manje linanze njani usuku lolu khona ngapho eZimbabwe sokuthiwa ke lo mhlangano omkhulu?
Amabandla amaningi abe lunanzelelwa usuku lwakhona ngendlela ezithiyeneyo, kodwa esikubona endaweni eziningi yikuthi kube lama-services which were specifically kungakhangelanga ilanga kuphela kodwa ukhangele iPhasika ngokwayo. Ngoba enye into iPhasika esikhumbuza yona ukuthi ukuthi thina njengabantu sasiyizona kodwa uJesu wabuye ukuzothatha izono zethu. So yikho sikukhangela ngendlela singathi holistically.
Yeah, masikhangela siyabona ukuthi abantu abaningi bayahlupheka. Abantu abaningi bakhala ngendlala. So libenzelana abantu ngesikhathi lesi.
Umbuzo omuhle lo sibili. Kule ndawo esijeneyo esembone khona engibone abantu belungiselwa esingathi ngama food parcels. Kade sibe ngingaba ku-conference A Word of Life. Kulabantu abathize abazathola ama food parcels abavela amabandleni achiyeneyo e Word of Life ukuthi basizakale. Njalo ku-conference yabo namhlanje wonke umuntu akade khona ku-conference at least they managed to get a meal, bathole lunch. Kodwa izinto esizibonayo ama-church amabandleni achiyeneyo ukuthi bayenze izinto ezijeneyo kuzama ukuthi banceda ama-congregants abo.
Ye, phose lokugcina baba, sizwe ukuthi uthini amazwi akho okugcina khonapo.
Hayi, amazwi ami okugcina engingawatsho yikuthi ekukholiseni kwethu masingakhohlwa isizathu sokuthi sibe lokujabula namuhla. Isizathu kuyikho khonokho ukuthi uJesu wathatha izono zethu ukuthi sibe lempilo njalo impilo ephuphumayo.
Lo ngumfundisi Trevor Masuku, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Evangelical Fellowship of Zimbabwe. Siqhubekele phambili lamhla ngehlandla lesibili lengxoxo uGibbs Dube weStudio 7 ayiqhube lomfundisi Glenn Ncube okubandla leBrethren in Christ Church. Uxoxa ke leStudio 7 ezimele ngekhefu lePasika.
IPasika sikhomba ukuthi ukukhululwa ekugcilazweni kukaIsrayeli siyakhomba njalo ukuphakazela ukuthi umuntu uyamdinga umsindisi. Umuntu uyadinga ukuthi kube leyinto esigabeni sakhe ukuthi yena ahlengeke asinde. Igazi leliyana lalisehlukanisa njalo phakathi kuka-Israyeli namaGibhithe. U-Israyeli wayebonakala ngokuthi emizini yakhe kulegazi, kwamaGibhithe kungekho. Nangokufundisa u-Israyeli amandla kaNkulunkulu ngokwahlulela izifo nokuphakamisa u-Israyeli njengowakhe phambi kwezizwe, phakazela ukuthembeka kukaNkulunkulu ngezithembiso zakhe ukuthi wayephenga izabuya ngibuye emva kweminyaka engamakhulu amane leminyaka ethile ngibuye ngizolikhulula. Ukuthi uNkulunkulu wayezikhethela abantu bakhe abahlengayo ebugcileni abehlukanise. Seze kunjalo-ke yafika indlozi yobusuku afa amazibulo. Asefile amazibulo kunakala uFaro esegijima phakathi kobusuku esiyabiza uMosi lo-Aaron. Esithi Mosi lo-Aaron bathana abantwana bakwa-Israyeli zenkomo zenu la yonke into yenu lihambe liyekhonza uJehova. Ngase sibuya ngapha kuJesu lokhu kukhombisa ukuthi ukufa kukaJesu kuyaluletha inkululeko ebantwini laba abakholwa nguye ukuthi bakhululeke ukuthi bakhonze uJehova, bakhululwe emandleni esono, bakhululwe ekugcilazweni emandleni okunyama, bakhululeke ukuthi babe lokhu uNkulunkulu afuna babe yikho khona.
Lo mfundisi Glenn Ncube okubandla leBrethren in Christ Church ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Ngokubona ubunzima obubhekana labantu abahlala emaphandleni, izakhamizi zesilonkwe eCholocho esigabeni seMathebelele North ziphume lomcabango wokusungula inhlelo zokufuya inkukhu zithengisa. Okwamanje zithi ziqhuba kuhle. Osokuyinkinga ludubo lokuswelakala kwamanzi ngenxa yesikhudumezi esidalwa yikuguquka komkhathi. Ukubika u-Anastasio Ndlovu.
Izakhamizi zesilonkwe zithi kuzakuba nzima ukuholela inkukhu ngoba zingavunanga lutho emasimini. Esinye isakhamuzi unkosikazi Siphiwe Nyathi uthi loba kunzima uyaphila ngokufuya inkukhu esekhaya.
Khathe sisile yenkukhu esangena kuasikhulume basincedisa kuqalisa bathe besincedisile, so saqhubeka lokhu esihamba ngakho bagcina silesitshiya laphana silokuncinci yani, so sagcina lathi sesincedisa lathi silokhu sikhupha khona lokhu okuncinyane silapho. so silazo asikakhuli nje kwakhathesi kodwa silazo sezingathengwa kufikelisa siyabe sifisa nje ukuthi ngabe iyathi quzu mbijana ezandleni ufitshane.
Esinye isakhamuzi secholotsho unkosikazi Ethancube okuhlelo lokufuya inkukhu zesilungu uthi balitshumi lambili kuhlelo lolu njalo luyabasiza kakhulu emakhaya.
Le nkukhu ama-broilers iwasincedisayo njengabomama. Luhlelo lwabomama labo kuphela sange nasingumama kodwa ye khonapho kulolu hlelo. Kathesi sathenga ezilutshwane sisi uJanuwari besehambisa abantwana lani sathenga ezingu-25 kuphela but sijayele ukuthenga 50 and then sibe sesizithengisa singathenga sibili kuhle ukudla kwazo sisifike siyathengisa isibelizo sibekwa kwi-extra kwethu laphana.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Crescentia Mthembu osuka ku-Ward 7 esiyabalandela village endawana line echolotsho uncoma uhlelo lokufuya inkukhu zesilungu.
Iproject yethu iyasincedisa thina njengabomama abasasebancane abavana abasakhulayo. Iyasikabi le mali eningi ukuthi singakwanisa ukufundisa abantwana kodwa singomama esisakhulayo iyasincedisa ngento zekhitshini siyathenga imiganu yethu lawu display ekhabothini ukuthi la abavana ma befika babona ukuthi hayi umama ozamayo ozenzelayo yabona. Iqale last year iproject yethu so far sithengelela imiganu.
Izakhamizi zecholotsho zikhala ngoncedo kumisebenzi yezandla ukuze zimelane lobuyanga lendlala yona esibambe isizwe sonke jikelele. Ngimele umsakazo weStudio 7 iwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abadabuka eZimbabwe bancoma okwenziwe inkampani yeKings and Queens Royal Funeral Services ezimisele ukuthwala umngcwabo kaSifelani Ngwenya obhubhele esibhedlela seJohannesburg lapho abeselatshwa khona. Gasayilechanga lapho ke ngoba ubengela maphepha okuhlala kwele South Africa. Umndeni wakhe wehluleke ukuba le mali yokuthwala isidumbu sakhe okumele singcwatshwe eGokwe. Ukuze uGibbs Dube uxoxe ngodaba lolu lomnumzana Nqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
SiZimbabwe Community in South Africa sidlulisa amazwi okubonga kakhulu iKings and Queens eyiyo esincedileyo ukuthi isithwalele umzimba wesizalwane seZimbabwe ongumfowethu Sifelani Ngwenya owaseJombe odlule kwele South Africa ngeviki eliphelileyo lapha angazange athole khona usizo esibhedlela. Bekunzima kumuli yakongwenya labakwendebele ukuthi bathwale umzimba womntu nabo bawuse eJombe kodwa sibonga kakhulu ukuthi Kings and Queens yasingenela yathi yona izathwala zonke izindleko.
Yebo Mabhena, kusitshela ukuthi isidumbu sika Moses thwalelwa nini ekhaya?
Kukhangelelwe ukuthi umzimba kaSifelani Ngwenya uhanjiswe ekhaya kuloleli ivinki njengoba bokuyiholiday yePhasika. Kusele nje iphephe lilodwa okumele liphume econsulate yaseZimbabwe njengoba bungama holiday baliphumanga. Sicabanga ukuthi njengoba kusasa kubuyelwa emsebenzini kuzachaziswa kusasa ngolwesibili ukuthi umzimba uzaphuma nxa amaphepha wonke esehlangene. Bonga kakhulu abe Kings and Queens njalo futhi sikhuthaza izalwane zaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa ukuthi zibe lama policies ngoKings and Queens uwenzela ukuthi nxa sekufike isikhathi esifana lalesi esehlele abakongwenya kungabi lo mthwalo onzima.
Lo mnumzana Nqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg khona le eSouth Africa. Weziphathelane leMelika namhla sixoxa lomnumzana Washington Jamela ngemizamo yokwakha kutsha ibholoho leScott Key Bridge elibhidlizwe ngumkhumbi othwele impahla ngeviki ephelileyo. Okwamanje kulokudonselana phakathi kwamalunga edale leCongress ngokumele kwenziwe ukuze kulungiswe ibholoho leli okuthwala khona impahla eningi yamabhizimusi. kucatshangelwa ukuba kuzabiza amabhiliyoni amabili amadola eMelika, i-2 million billion US dollars yokulungisa ibholoho leli. Ake sizwe umnumzana Jamela ekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
Ibridge leli kumele lilungiswe ngokuphangisa. Kuzaba i-task emangalisayo kakhulu ukuthi i-administration ye-Baltimore endawonye le-federal bazama ukuthi balungiswe ngoba ibridge leli liqakathekile kakhulu. Njalo leya ndawo kudlula izikepe ezithwala imithwalo eminingi kakhulu. Kumele kujahwe.
Mm. So abantu bakhuluma lapho ukuthi nxa kungalungiswanga ngesikhathi sizabona sokukhuphuka intengo yento eziningi kakhulu. Wena ukubona njani khonokho?
Kuliqiniso sibilanti. Kunjenje isikepe sona lesi sasithwele ukuthi asithweleni asikwazi asithweleni kodwa-ke lokho esisimile phela khona laphana. So kutho ukuthi yonke le nto kwakumele ye-deliver some ayahambi. Ukungasebenzi kwe-port yona leyana kuzodala ukuthi ezinye izinto zishode. So ma izinto zishoda le ntengo iyakhwela. Ngithi siphila ku-capitalist country. Kuleli lizwe ama-shortages adala ukuthi indleko zikhwele ziye phezulu.
Ye, siyabona njalo-ke nxa sikhangele edala le-Congress kukhanya ngazani kulokuphikisana phakathi kwama-Republicans besithi akumelanga ukuthi vele lilungiswe masinya noma kule mali ethize eyaziwayo ukuthi khona bathi lokho kufunwa ngumongameli Biden hayi uyazikhulumela akula mali kambe kuyadiwani khonokho.
Angithi ngumnyaka wokhetho lo Dube, so yonke into lapha eMelika ngalesi sikhathi isikhangelwa ngamehlo e-campaign. Yonke into akuselanto ongayenza engakhangelwa ngamehlo e-campaign. Kufana khona lokho ingozi yona le ye-bridge abanye bayikhangela ngendlela ye-Democratic Party versus the Republican Party. So kuyadanisa kakhulu ukuthi ilizwe leli lalo seli-reduced ku lazel fika esigabeni sokuthi yonke into sikhangelwa ngamehlo e-politics.
Ukuthi vele sokuyahlala kunjalo vele kuphikiswana kuphela into ezinje bani.
Ithemba esinalo ukuthi kube khona ukukhula le maturity ebantwini babuyele esithembiseni saleli lizwe ukuthi kuphilwe ngenhlakanipho njalo ngokuhloniphana lokulandela umthetho welizwe oyiyo owenza umehluko omkhulu kuleli lizwe ukuthi lithuthuke lifike esigabeni eselifike kuso.
Lo umnumzana Washington Jamela isizalwane yeseZimbabwe esilandela izombusazo obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseChicago khonapha kwele Melika. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imbono yenu linabalaleli beStudio 7 eliyithumela ngeWhatsApp.
Achono emsakazweni omuhle sithi amhlophe okwenzakale eSenegal lapho kunqobe khona i-opposition party ingenisa umfana omncane. Le ngxoxo leyo indoda lowe SANPF wathi yena akula opposition ezimisele elungele ukunqoba ama-elections. Iqiniso yokuthi indoda lo ulamanga lanxa ekhuluma nje uyazwakala. SANPF akaze inqobe ama-elections eZimbabwe loba nini ihlezi iriga. Ngitsho ngoba iSANPF ayinama-supporters. Ma uyisupporter, uyasupporter into enhle, usupporter i-development. Akutsho ukuthi kumele ube yi-card-carrying member ye-party ukuze uyeyifotela ukuthi inqobe ama-elections loba ungela khadi le-party. Nxa ubona into enhle uyayivotela leyo party ngoba utshengisela ukubana uvotela i-development, uvotela ukudla, uvotela imali, uvotela i-health. Kuyini okungenza ukuthi iZANPF inqobe ama-elections? Ngoba yona ilama card carrying members, amasela abahola kuZANPF, abancindezela abanye abantu abalambayo. Ngakho iZANPF ayilama supporters angayenza ukuthi inqobe ama-elections ngoba akulanto enhle eyenzayo okanye kuriga kuphela.
Hayi, khona siyakubona okwenzakala elizweni lakithi. Imali igcwele ezandleni zabochivayo kodwa ama-citizen ayahlupheka. Ama-citizen kalamali kodwa imali igcwele ezandleni zabo. Ilizwe lona ngokwalo kalila mali kati bayithatha aphi bona le mali? Abantu behlupheke elizweni sekunikezwa ama-individuals land. Abantu asebebenefita ngabantu abalutshwane. Imillion is too much le mali. Just a million US dollars bayithatha aphi imali engaka? abantu behlupheke elizweni. Hayi kodwa le into eyenzakala elizweni lakithi sizobuhlungu kakhulu manje.
Salibonani, salibonani ku Studio 7, salibonani. Hayi madoda, mna ngagwa kachiye, kachiye ilizwe lethu selingento yokuyangcwaba abantu, abantu sebehlala kwamanye amazwe bahambe ekhaya ngokuyangcwatshwa kuphela. So lilizwe bani lolelo? Hayi lo muntu lo kachiye, please ngangithiwa kukhona abaseduzela ke bemtshela ukuthi hayi kachiye, kachiye sokumehlulile lokho, sokumehlulile mpela, kachiyane lakho lokhu mnyangagwa, sehlulekile lezanu yakho, abachiyane lakho. Ilizwe lethu selingamarenkenya shua, haya nasesidiniwe shuwa ngalubaba lo. Hayi hahambe lo baba kachiye.
Siyalibingelela basakazi bethu abathandekayo, sibona khona umkhathe nalesikubo bantu unzima lobo sikubo
uthingi bakethi sengukusimangalisa kathi manje ochabangu sebayangabi njona bachithele abantu badlala ngembono yabantu, badlala amavoti abantu, sebayanga bangasazwakali ngoba basadlala imali abayifumbathiswa izano. Ngoba banako sokuthula phela, abavele phela sibabone phela. Bacatsheleni manje, bacatshele ukuthini? Sibalindile phela sibone phela ukuthi bayayenzani. Abayenze phela abona ababona ukuthi bayazenza okungcono kulalo kulo chamisa, ngaba kuyenze phela. Sibalindile.
Salibonani, salibonani ku Studio 7. Ngokuqala mbingeleli abasakazi bethu abayibo abasihlanganisayo ekuleni yini sonke ukuze sikwazi ukuhlangana. Lo nyaka siyakhala thina lapha esigabeni sasemasungamala elupani. Isigaba lesi nani sicashile kancane ende kukhona okunye singakutholi okwenzakalayo. Sinenkinga yamanzi njengoba izulu lingananga, idamu lethu elikhulu alilamanzi, lingalamanzi njalo. Besicela amadoni lawa abahamba bewafaka kwezinye amanye amaprovinsi, abasebenzisa amathephu lamasola khona lapho kule ndlela nje abakwenzayo lapho. Kodwa-ke futhi ufakwa amasola kuyenziwe lamaklebhu enkomo. Idoni leyo siyayicela nakithi ifike esigabeni sosinkamala ngoba sineproblemu yedamu, sike sazamisela ikepu idamu, saphazamiseka, sitholanga amadoni, asitholanga mali, idamu lethu ligcwele udaka njalo ithile liselamanzi. So sicela le doni leyo ifike kithi nathi zosifakela amasola, iinkomo zethu zikwazi ukunatha ngoba nje sizofa ukuze zibulawa indlala yotshani. Kodwa sicela amanzi kakhulu. Okhulumayo ngu-Big Five esigabeni saselupane masungamala.
Studio 7 wasakazi, ngibone uChabango elupani lepupu emangcwabeni besiyangcolisa umcimbi omuhle. OChabango laba bathengisile mpela, ungena nje indawo yonke ehamba ezifaka. Hayi futhi lokho kuthiwa nguChabango lokho, hayi kwaseza impela. Dayisile isizwe sikamthwakazi uChabango.
Studio 7, Studio 7, njani njani msakazi, njani msakazi. Ndingelele nabalaleli. Ukhulumayo ngungwenya, ngungwenya imzandana, ngungwenya imzandana lapha edaluwe kubungane, kubungane ngiyokhulumayo lapha ezingadini. Hayi siyakuzwa msakazi ngendaba yakahulumende le yasepupu le yokugijimela ukuya hlanganyelana nendaba yenkosi lapho kwalala khona amaqhawe khona ngale lapho wakuliwa khona.
Labo ngabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala lapho abaphila khona.
Studio 7 wasakazi, ngibone
lingakhohlwa luyalandela uhlelo Studio 7 Live Talk. Sikelapho esabe sikhangela ukuthakazelelwa kwekhefu lephasika eliqale ngolwesihlanu lagqutshwa namhlanje. Singakehlukani-ke sikhangele ebezikhokhela. Ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi uhlelo lwemali olwe-structured currency alilathemba lokuthi luzasebenza. Hayi-ke sikhathi savumi ukuthi sibe sonke olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.